sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 ngomfumfu 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
bayenze esingakuthi hi breaking new ground ngoba uzathola ukuthi abantu abanengi aba associate abazinika isikhathi sokuzwisisa indaba zabantu abangaboniwe.
Uhulumende ukuthazwa ukwengeza iziphala zolwazi ezokuphathisa abangaboniyo ama-visually impaired libraries ukuze bathole ulwazi olwaneleyo ngenhlelo zentuthuko.
Mbone ngani mina ngendlela abantu abaphume ngayo ku-MDC wathwangira ekhokhelwa nguthwangirayi behamba lobiti bekutshengisa ukuthi bekule zikhalazo ezinkulu ezibakhiphileyo njalo zenza ukuthi bazame ukuthi babumbela bebandla.
Ukufohla kwamalunga ebandla le-People's Democratic Party esiya kwamanye amabandla sokuthiye abasekeli baleli bandla bethandabuza ngelakusasa lalo kanti ingcwedi lazo zithi kukhanya kumnyama phambili. Ukukhankasela ukhetho lokudinga umongameli weMelika sokufike kuzinga laphezulu lapho abancintisayo abathi unkosikazi Hillary Clinton owebandla lama-Democrats lo mnumzana Donald Trump abazanqikilana khona kunkulumo-mpikiswano i-debate yokugcina namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Go Studio 7. Uhulumende sekhuthazwe ukwengeza iziphala zolwazi ezokuphathisa abangaboniyo ama-visually impaired libraries ukuze kuncedwe abantu abangaboniyo bathole ulwazi olwaneleyo ngenhlelo zentuthuko. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Tenzi ndivimbise kuti mucharinga vana, tenzi ndivimbise ishe ndivimbise panoda rudo neukoshwa vaiwana paya.
Linkuthazo ivele emkhosini okwethulwa kohlelo lokuphawulwa kwalezi ziphala oqoqwe ngabebulawayo public libraries ababa ngabakuqala ukuba lalesi siphala esiqondana labangaboniyo ngomnyaka 1995. Emazwini akhe emkhosini wokuphawula lolu hlelo owenzelwe emahofisini omphathintambo omela isigaba seHarare unkosikazi Miriam Chikukwa uthi kumqoka uthi bangachiywa phandle kwezokutholiswa ulwazi abangaboniyo ngoba beleziphiwo ezehlukeneyo. Wengeza ethi kungalesi sizathu bekubone kufanele basebenzisane labaculi ababalisa uSulumani Jimbethu lo Clarence Garura emkhankasweni lo wokusabalaliswa kweziphala zolwazi elizweni. Ophatheke kwezokukhankasela amalungelo abaphila lobugoga ongaboniyo njalo eligqwetha umnumzana Abraham Mateta uthi balamukela ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabebulawayo libraries.
Mina ngibona ngani le into ebukekayo singathi ngesingisi usulu lo Clarence bayenze esingakuthi hi breaking new ground ngoba uzathola ukuthi abantu abanengi aba associate abazinika isikhathi sokuzwisisa indaba zabantu abangaboniyo kodwa nxa sesilama artists aba thanda ukuthi bathathe indaba zabantu abangaboniyo bazifake emphakathini laba bantu balawo amazwi abangawasebenzisa ukuthi abantu bazwisise indaba zabantu abangaboniyo njalo ngibona ngani abantu laba ngabantu esingathi bale influence okuthi ukuthi abantu abanengi bazalandela into leyi abayenzayo labo bathanda ukuphatheka kundaba zokuthi abantu abangaboniyo bathole imbiko bayenelise ukubala amabhuku.
Ethi ukusebenzelana labaculi kuzophathisa ekufinyeleliseni imibiko ephezu kokubaqakathekisa kuzwisiseke ngcono inkokheli kunhlangothi zonke zempilo ivuleka amehlo.
Mina ngibona ngani kuliqiniso ukuthi kuyadingakala ukuthi imithetho inqume ngendlela ezwakalayo. Kodwa nxa sikhuluma ngendaba yama-artists, ama-artists ayancedisa ukuthi umuntu wonke esingathi every ordinary person azwisise indaba le. Nxa abantu bangazwisisa balakho ukuthi bafuqe ama-policy makers ukuthi afake izinqumo lemithetho encedisayo. Singakwanisa ukuthi sifake umthetho sibili obhalwe kuhle, kodwa nxa abantu bengazwisisi umthetho lo uyabe ulokhe ubhalwe kuhle ephepheni kodwa ungalandelwa.
Upatron walolu hlelo esiphaleni seNgwalo esebulawayo library, umnumzana Gilbert Mabasa owekolitshini lebulawayo Polytechnical College, uchasisa ngokuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuqakathekile sibili ukuthi iziphala zolwazi ezikhona ezweni lonke kube lengxenye yazo evumela isekele ukuthi abangaboniyo kumbaba isiphofu labo baphathiseke ukuze bathole ulwazi ngezinto ezenzakalayo, ngoba bathi ukungazi kufana nokufa. Kanti ulwazi luguqula umuzwa, luguqule lengqondo, luguqule lombono, ngoba yena lo Jesu wathi lingathola ulwazi oluyiqiniso ulwazi lomzimba.
Ethi ulwazi ligugu okumele litholiswe umuntu wonke kungakhathalekile ukuba uyisima kanjani.
Asithi mhlawumbe umuntu oyisiphofu ngakwazi ukuthi kulezinto ezenzakala kwezinye izizwe, ngoba ngakwazi ukubala amaphephandaba abhalwe ebhalelwa abantu ababona ngamehlo ekhaya, kodwa angaguqulwa amaphephandaba lawo abhalwe ngendlela yohlonzi oluthwa yi-brain, kumbe kungaba zinganekwane ingxoxo ezenziwayo nxa kuku-brain, kumbe laye angaba nemicabango alayo ukuthi afuna ukuthi ayibhale ngamakhompyutha kumbe imitshina esebenzisa ukuthi lokho akucabangayo ekubhala kuba lokuthi kube lokudlelana nabantu.
Abangaboniyo bathi kungalesi sizathu bezafuna sisungulwe eHarare isiphala solwazi salolu hlobo, kulandelwa isibonelo sakobulawayo anduba lusabalale ilizwe lonke lolu hlelo. Bathi isikhathi esiningi uzulu lohulumende besabela khatshana lapho kukhulunywa ngezokuphathisa abaphila lokugoga okubalisa abangaboniyo, ngoba kuthiwa impahla abayisebenzisayo ingebiza intengo ephezulu. Kukanti akunjalo, khonokho okulula okufana lamakhompyutha asetshenziswa ngumuntu wonke afakwe nje okunye okungabaphathisa abaphila lobugoga ukuze benelise ukuwasebenzisa njengabanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuthethwa kodaba lwezakhamizi zekhezi ezisuswa ngenkani inkampani kahulumende e-ADA soluqhutshelwe phambili kumpalakazi emhlaka 13, ngoba umantshi uJimmy Ntonga othetha lolu daba esethethe ikhefu. Izakhamizi lezi zibotshwe kulandela ukutshengisela kwazo zisola ukudilizwa kwezindlu zazo lokuphanjaniswa kwamangcwaba ezihlobo zazo. Unompumelelo moyo usibhalo lutabango kugcweleyo.
Igqwetha elimela izibotshwa ezingamachumi amabili lasithupha, umnumzana Kholwane Ngwenya, uthi udaba oluphakathi kwezakhamizi zekhezi kunye le-ADA ibambene le-track ludluliselwe phambili, ngoba umantshi othetha leli cala uya kukhefu njalo ukhangelele ukuphendwa ngemva kwamaviki amane.
Ayisaqhubekelanga phambili ngenxa yokuthi umantshi uzahamba ulivuke cala taka 1 November yaphela mtaka 13. So sibonile ukuthi singaqala namu asoze senelise ukuqedela abafakazi abakho, ngoba abafakazi abakhona bahlala bangu-5. So singaqalisa namhlanje singasoze siqedele nabo engakahambi ukhefu layo. So sasesivumelana ukuthi siphende mtaka 13 sizoqhubeka ngendaba.
Umchuchisi umnumzana Chaimo Makhaya nguye ochazele izibotshwa ngemva kokuba umantshi esedlulisele icala phambili izakhamizi zemaheche eqinisela kunye nezwehamba emaphisa ezigoqela uSenator Sithembile Mlotshwa, uMemba Ndlovu, uDark Mo Muzweyi, uBishop Dube, uDouglas Ngwenya, uAlvet Nsingo, uGift Nsingo, uNathaniel Maduna, uNosizo Ndlovu, uJuliana Ncube, labanye babikwa betshengisele emhla ka 23 Mpandula bethwele amagwaliba abhalwe ukuthi abantwana bebhalagwe bahlupheka police police stop killing us we want our land Chinyayi must go sifuna umhlabathi wethu lokuni okunenginengi izakhamizi lezi zibikwa zihlangene emzini ka Senator Mlotshwa zaloba amagwaliba okutshengisela besuka lapho umlotshwa wathwala abatshengiselayo ngemota yakhe baya emaphisa police station bafika khona batshengisela behlabelela amapholisa ngakho acala izakhamizi ngokutshengisela bethi kuletha ukuxokozela kanye lokudala inzondo ku-ada le-track kunye lamapholisa ngoba behlukanisa imihlobo phakathi kwabesishona lamandebele ngakho laba bantu bengelayo imvumo yokutshengisela ngendlela abaziphatha ngayo izakhamizi lezi bezihlabelela phandle komthethwandaba ngemva kokwedluliselwa phambili kwecala bethi
indaba katreki thina sifuna ukuyiqeda indaba katreki thina sifuna ukuyiqeda siyayiqeda qeda du
thina sifuna ukuyiqeda
siyayiqeda qeda nya
thina sifuna ukuyiqeda
indaba yomhlabathi
thina sifuna ukuyiqeda
indaba yomhlabathi
thina sifuna ukuyiqeda
siyayiqeda qeda du
umnumzana Phesi Bebe omela abadala bebandla lezaphu uthi manengi amalunga ebandla lakhe abothiweyo amanye adilizelwa imizi njalo uhulumende useyehlulekile ukuphilisa laba bantu bekhezi
ikhomandi vele ayivele kayisebenze ivele akufanelanga ibe khona ngoba izibenefita ama-individual ikhomandi ilo muntu oyedwa ababili abathathu abalimayo bathathe inkalakata yendawo bethathele abantu izindawo indlela abayenza ngayo iyatshengisela ukuthi akula plani yocebo lokuthi bancedise abantu icebo lokuzincedisa bona njalo mina nxangukhanya icebo lokuthi badilize isizwe sangapha emandebeleni
abantu baze ngobuningi bezosekela ababothiweyo kodwa udwaba lwabo aludonsanga imizuzu edlula amachumi amabili ladluliselwa phambili ngimele iStudio 7 ngisekhezi ngingunompumelelo moyo
ukufohla kwamalunga ebandla le-People's Democratic Party esiya kwamanye amabandla aphikisayo afana le-MDCT le-Zimbabwe People First sokuthiye abasekeli baleli bandla bethandabuza ngelakusasa lalo kanti le ncwadi lazo zisithi kukhanya kumnyama phambili. Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Semsi Pepankomo wazise ngokusuka kwakhe kuleli bandla ngeviki edluleyo esiya kubandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ibandla le-PDP likhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti yena othi galandaba lokusuka kwabantu laba. Unkomo obikwa ihambelo komjuru labasekeli be-PDP abedlula ikhulu. Ezinye iziphathamandla esezisuke kuleli bandla zigoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo mnumzana Paul Mazore bona ababuyele kubandla le-MDCT kuliviki. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi likhanya lilovilibana elakusasa le-PDP.
Mbone ngani mina ngendlela abantu abaphume ngayo ku-MDC kathwangira ekhokhelwa nguthwangirayi behamba lobiti bekutshengisa ukuthi bekulezikhalazo ezinkulu ezibakhiphileyo njalo zenza ukuthi bazame ukuthi babumbela bebandla. So kutshengisa ukuthi mhlawumbe ubukhokheli bukabiti bukhanya buyehlule ukuthi butshengise ukuthi kungaba le nqubekela phambili eyangaphi. Kodwa kuyinto engayihle kakhulu kwezombusazwe waseZimbabwe ngendaba yokuthi amabandla aqinileyo azakwanisa ukuphikisa noba ibandla le-MDC nxa kuyukuthi lisuke langena embusweni ayadingakala nxa kuyukuthi sifuna ukuqhubekela phambili sisenza ukuthi ilizwe likhokhelwe ngokumqoka.
Lona elakusasa lebandla le-People's Democratic Party layo ubaba uBiti ulibona limi njani?
bonakala lingamanga kuhle ngesibanga sokuthi phela indlela la abantu abaphume ngayo ebandleni njalo bonke bephuma ngobuthumuthumu belandelana nje itshengisa ukuthi ibandla ngokwalo kaliqinanga kalakhwanga ngendlela eqinileyo njalo indlela yokuthi ukuphuma kwabasiyento esike sayicabangela kumbeke yakhulunywa kupho ngokumana nje kwenzakala njalo ngendlela yokuthi libandla elisanda kwakhiwa elitshengisa ukuthi singathi kalakhwanga kuhle esisuseni salo.
Ukhona bafohla buthumuthuma abantu baboneni kuyini okwenzakalayo ngokubona kwakho babalekelani?
Ngibone ngani mina kungaba kuyibukhokheli kumbe mhlawumbe lezi ndaba zokuthi izimali azitholakale zokugijimisa ibandla. Imali iqakatheke kakhulu njalo kwezombusazi waseZimbabwe ngibone ngani mina iyo ejwayele ukwenza ukuthi abantu balelokhu bebambelele. Kuyaye ukuthi ibandla belingatshengisi ukuthi liyazithola izimali ezivela kumadona njalo lezi ndlela zokuthola ngayo imali. Abantu basuke bangakholwa kakhulu ukuthi ibandla leli lingasuka libe lokuqhubekela phambili. Okunye okuqakathekileyo yibukhokheli ukuthi yena umnumzane uBiti ukhokhela kanjani njalo usebenza njani labanye abasebukhokheleni bebandla lakhe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Ukukhankasela ukhetho lokudinga umongameli weMelika sokufike kuzinga laphezulu lapho abancintisanayo unkosikazi Hillary Clinton webandla lamaDemocrats azamisana khona lomnumzana Donald Trump webandla lamaRepublicans kunkulumo mpikiswano idebate yokugcina namuhla edolobheni leLas Vegas. Unkosikazi Clinton uya kulingxoxompikiswano ekhanya elamathuba okunqoba aphezulu kulomnumzana Trump olendubo eziningi ezibalisa amacala awetheswa ngabesifazana abathi wabaphumputha okungahloniphekiyo. Unkosikazi Clinton laye ukhanya elendubo zakhe ezadalwa zincwadi zama-email ezatholwa ngudlu eziveza imbono yebandla lakhe emizameni ekhuthaza ubudlwangudlwangu lokunye okumfaka esimeni esibi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo mnumzana Dambuzai Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika.
UTrump nje uselokhu ulethe yonke into ekhipha phezulu ukuthi ibe mqoka, you know. Usesenza izinto zonke nje mase kukhulunywa elanda umuntu ekhuluma ngobuntu bomuntu eke ukukhuluma ngendaba ezizwe ezinqoka elizweni njalo ngibona ukuthi khona into yakhe le ukuthi khona aye ehlasela Bill Clinton abesesolabe ukuthi sekuzoyasolwa uHillary ngendaba zika Bill. Hayi, ilapho bembona into engalunganga lapho. Kodwa namhlanje angazi uHillary uMiss Clinton ngibona ngani nxa ekhuluma yena lapha nami namhlanje engaqinisa yena le ndaba yezinto lezo ezizo ezimqoka elizweni, indaba zezomnotho, indaba zamalungelo. Yizinto ezimqoka lezo, into abantu abamele bezidlalele namhlanje lezi ukuthi umuntu uthini ngalezo zinto.
Nxa ukhangele ama-debates adluleyo ubona ungani umnumzana Trump uyehlulwa kuyini ukuthi akhanye eziveza ukuthi umi ngapi ngendaba zona ezozikhuluma?
Mina ngobona kwami uTrump ziningi indaba angazaziyo, yiyo enye into enkinga alayo. Akazazi, akanayo ulwazi, akanalo endabeni eziningi. Ngumuntu lo othi khona indaba nje uyithathela phezulu, akafuni akayi ngemva kwendaba. Masikhuluma ngendaba ye-ISIS yena uthatha nje ukuthi hayi ISIS anti ukuthi khona hayi iyodutshulwa sabadula sibaqeqesha sibabulala, kodwa akusinto elulwa kangako. Nxanasikhuluma ngento ye-ISIS, nasikhuluma ngendaba zomnotho, yena ukhangelela yena ukuthi khona hayi lokhu akwenzayo yena kukuba akwazi ukulokhu imali ukwenziwa kwemali lokulungiswa kwemali. Inkinga yakhe enkulu mna ukuthi akazi lutho, akanalo ulwazi.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ele Australia lithi lizasebenzisa umtshina we-drone yemanzini ukuqhubekela phambili lidinga indizamtshina yakwele Malaysia Enyamalala ngo 2014 iMalaysia Airlines flight 317. Abohlangothi lweAustralia Transportation Safety Bureau bathi bazanamathisela idrone le kweminye imikhumbi eloke isadinga lindizamtshina. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria utshele amantombazana angamatshumi amabili lanye angamanye amantombazana edlula amakhulu amabili athunjwe ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram ababizwa ngokuthi Chibok Girls ukuthi uza kwengeza imizamo yokuthi bahlengwe bonke abaloke besathunjiwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhathi imizamo yokulwela iZimbabwe ehlonipha intando kaZulu ithundubezwa ikubotshwa ukutshaywa lokuhlukunyezwa mahlayana kwamalunga enhlanganiso zikaZulu lamabandla aphikisayo. Amabandla ezombusazwe amatsha athi lawo asekukudala ekhona asehlulekile ukususa umbuso weZANU-PF esihlalweni. UBenedict Nhlapo uxoxa lebandla leDeal Zimbabwe ele United Democratic Front ngalolu daba.
Ukusungulwa kwebandla leMDC ngabo 2000 kube ithemba kuningi labantu abebengasathokozi ngombuso weZANU-PF. Le yinto ebisivele ehlula amabandla amaningi ngaphambilini. Maningi futhi asebuya abunjwa ngemva kweMDC kodwa ibandla leZANU-PF lilonke lihleli lanabathwichi esihlalweni. Lokhu ke yikho amabandla amatsha athi sekudinga amabandla amatsha ngoba la amadala asehlulekile. Umnumzana Vusani Khumalo nobhala we-UDF kwele South Africa uthi obekusenza amabandla khona la ehluleke yikuthi abebunjwa ukuze abe ngamabandla aphikisayo.
I-UDF party waiting to govern. Ngezinye indlela sithi silindele ukuthi ma u-2018 eqoqoda singene ku-power because we say ukuthi we are relevant to the people. Izinto zonke ezenzayo ithathe abantu yabafaka ngaphambili ikakhulu intsha.
Le yinto egcizelelwa ngokhokhela zokucebisana ku-UDF umnumzana Endonyathi.
Thina sithi siyifosi entsha okungakaze kube khona eZimbabwe. Into enkulu ke ukuthi sithi thina abantu ababekwe phambili izidingo zabo ukuthi abantu bafunani ikuyini okungathuthukisa abantu ukuthi sisebenzeni sonke nini ngaleyo ndlela.
Unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla unkosazana Roberta Moyo uthi bona ngeke benze njengamanye amabandla agijimela ukuthembisa abantu izinto eziningi-ningi bengazange babuzwe lokuthi yiko yini abakufunayo.
We are tired of our politicians asiqambela manga bethi sizolenzela lokhu lalokhiya. Sinawo ama economic plans in place. Sithithi na woza lalokhu olakho esandleni sakho. Silungise ilizwe. Italent lakho olakho, i-business plan yakho layo woza layo. As a fellow young Zimbabwean, we are giving you the platform.
Ngakwelinye icele umkhokheli welinye ibandla elitsha ele Ideal Zimbabwe, umnumzana Tinashe Jonas uthi iphutha belisenziwa ngamabandla wonke la asehlulekile yikucabanga ukuthi kudingeka ukhetho kuphela ukukhipha umongameli Mugabe leZANU-PF embusweni.
Zimbabwe needs not much of elections, it needs a revolution. We need to free
inkululeko yeZimbabwe kayidingi khetho kuphela. Kufanele kuwe le ndlela yokukhulula uMgabe ngokwakhe, ukukhulula unkosikazi wakhe uGrace, inhloni zikahulumende ezincindizelwa lokusetshenziswa ngumgabe kanye lokukhulula ibutho lesizwe.
Uthi bandla lakhe lithethe isikhathi esiningi ukuzwisisa ukuthi iZANU-PF libandla linjani lokuthi umgabe inkokhele njani okuyinto esehluleke ukwenziwa ngamabandla okudala ekhona.
The constitution basically leaves Mugabe with the powers to appoint everyone.
Isisekelo sombuso sipha umgabe amandla okukhetha zonke iziphathamandla zama-ofisi kahulumende aqakethekileyo, kugoqela igqwetha likahulumende, usikhomithi wamaphoyisa, laloba ngubani olesikhundla esiphezulu. Lokho-ke yikuba nguntando kayiphikiswa.
Umnumzana Khumalo yena uthi enye into ebandla lakhe le-UDF elifuna ukuyenza ngcono yikwaga isizwe esingabandlululani ngemihlobo lombala okuyinto esetshenziswa iZANU-PF embusweni wayo.
Le ZANU-PF ihleli manje because iye yasustaina, yaperpetuate that policy yokudivide abantu ibabone ngokohlanga. Thina sithi ilizwe ngelamaZimbabweans. We're gonna contest as amaZimbabweans. We're gonna instill the pride of being iZimbabwean.
Abasike bebunda bathi njengoba umlomo ungagcwalelwa mfula, sekuzabonakala ngo-2018 ukuthi kuzawelaphi induku lokuxaxaku. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lenhlelo zentuthuko kwele Nigeria.
Umnumzana David Young okuhlangothi lukahulumende olubona ngokuthiyeneyo kusigodlo seMelika eNigeria uthi eleMelika selinike lelo lizwe imali edlula ibhiliyoni eyokuncedisa ukuthuthukisa inhlelo zempilakahle lezomvikela kulelo lizwe. Uyang uthi okunye abancedisa ngakho ikuthuthukisa umnotho waleli lizwe. Ukhulume lokhu esemhlanganweni omkhulu othiwa yi-Nigerian American Chamber of Commerce okade ukhangelane lezamabhizimisi amancane edolobheni le-Abuja eNigeria. Uyang uthe bayananzelela ukuthi imbono yabo yezokuthuthukisa ezempilakahle lezomvikela ziqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho weNigeria. Uyang ukhumbuze umphakathi ukuthi uMongameli Barack Obama utshele umhlangano okade usenzelwa eNew York eMelika owe-US Africa Business Forum ukuthi amazwe akuzwekezi le-Afrika afuna ukusebenza kahle lasethuthukile njalo kawafuni ukuhlala edinga uncedo kiwo. Uyang uthe u-Obama waphinda watshela umhlangano lo ukuthi amazwe la kawafuni ukugilelwa imikhuba kodwa afuna intuthuko ekhuphukileyo. Uthe eleMelika lizimisele ukusebenza lawo okwesikhathi eside ukuze athuthuke ngemfanelo. Ugcizelele esithi eleMelika litshengisa ukuthi lizimisele ukusebenza lamazwe athuthukayo njengoba idale leCongress selithethe isinqumo sokuthi uhlelo lwe-Africa Growth and Opportunity Act kumbe i-AGOA luqhubekele phambili okwesikhathi eside. Uthe eleMelika lilenhlelo njalo ezokuthuthukisa amazwe akuzwekazele e-Afrika ezinjenge-Trade Africa and Power Africa, olunye okuthiwa yi-Doing Business in Africa campaign, lezinye ezimbalwa. Umhlangano walonyaka owe-Nigerian American SME Financial and Franchising Conference usekelwa luhlangothi lwezokuthuthukisa umnotho esigodlweni seMelika esiselizweni leNigeria. Ilizwe leMelika lithi liyaziqhenya ngokusebenza lelizwe leNigeria ukwenza inhlelo ezijiyeneyo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum lamhla sihlaziya ukuphatheka kwenhlanganiso ezithiyeneyo ezikhangelane lokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.